atise ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Njalo ukuthatha leli thuba lokubonga uJonga Kantemiri ngokusinika uhlelo ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 9. Ihlangula 2023, Praxitis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba waphezulu oweConcord unqume ukubana idale lePhalamende kumele lihlale phansi licubungule izibopho zeziqondiso zokulawula imbadalo yokuncintisa ukhetho phansi kwe-Statutory Instrument 144. UZulu kanye lengcitshi ezicubungula ezombusazwe bayalisola inyathelo leZANU-PF elokupha umuyi umnumzana Ndabani ngisithole inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe i-national hero ngemva kweminyaka eminingi watshonayo. Abebandla eliphikisayo ele-CCC bathi ayisilo eliphazamisa umnotho welizwe njengalokho okuthiwo umongameli Emmerson Mnangagwa besithi okubulala ilizwe yikwehluleka kombuso weZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umthethwandaba waphezulu oweConstitutional Court unqume ukubana idale lePhalamende kumele lihlale phansi licubungule izibopho zeziqondiso zokulawula imbadalo yokuncintisa kukhetho kwe-Statutory Instrument 144 yomnyaka ka-2022 eyiyo esetshenziswa ngabeZimbabwe Electoral Commission ukwethula imbadalo yokuncintisa kukhetho lwalonyaka. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngumnumzana Lavumo Maduku obese Concord lamhla emele umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele Nationalist Alliance of Patriotic and Democratic Republicans NAPDR umnumzana Divine Muhambi Wobe yena ofuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli lonyaka. UMaduku uthi okwenzakale emthethwandaba lamhla kuyikunqoba kuka Wobe.
They have said that Parliament is in breach of the Constitution by not having done its obligation. Then they have ordered Parliament
ingakho vethe iPhalamende yenze izibopho zalo kusiyafika umhla ka-16 Nhlangula okungolwesihlanu lwesonto elizayo. Lokhu bakwenze ukuze benze lokhu ngaphambilini kokuhlala kwemthethwandaba yozokuqoqwa kwamagama abazancintisa kukhetho ngolwesithathu oluzayo zikamhla ka-12 Nhlangula.
Umnumzana Muhambi Wobe owake wancintisa njalo kukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2018 wangena kumanyano we-Political Actors Dialogue Pollard ulandisa kabanzi ngempumela yemthethwandaba waphezulu weConcord edabeni abelukhalaza ngenhlawulo okumele ihlawulwe ngabazaphatheka kukhetho lwalonyaka.
Idale selivumelane lathi ukuthi iPhalamende ayiyenzanga umsebenzi wayo qobo okuhlola lokuhlaziya imithetho yonke efakwayo elizweni lethu. Liyananzelela ukuthi umthetho wawufakiwe okuthi kube le-fees ezingange 20,000 ku-president le-1,000 kuma-parliamentarians bese zilethe ukukhonona okukhulu lokuzwisa abantu ubuhlungu abangalamali labangakwanisi ukungena kwezomncintiswano okungahambelani le-constitution yethu evumela ukuthi wonke umuntu ekwanise ukungena kikho.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda, ilunga ledale lePhalamende owebandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, upha umbono wakhe ngalolu daba.
I-Constitutional Court ngekhathesi kutsho ukuthi sivumelane lokukhala kwabantu bonke, hatshi kwe-client kaMaduku kuphela. Osokusitsho ukuthi sithe yona iPhalamende yaseZimbabwe kusiyafika umhla ka-16 iviki ezayo. Kufuze ukuthi isithethe isinqumo, isithethe ama-steps okuthi khona umthetho nalo iwuhlolisise, iwudibhethe, then bese kusiwa khona-ke lo mthetho yo oza kutsho ukuthi ama-fees kanye okuyokufuze ebhadalwe ku-nomination court eyahlala mhla ka-21 ngama-fees anganani.
Isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Believe Gawule yena uthi lesi sinqumo yisibonelo sokuba ilizwe lilandela imithetho.
ukuthi nxa umuntu engasuthisekanga ngesinqumo esithile somthetho uyahamba emthethweni ophezulu obusa ilizwe constitutional court ibisisethula isinqumo imali le kade vele ibalwa ukuthi abazancintisa bayibhadale imali ebiphezulu kakhulu ebingeneliseki ikakhulu kulabo abanye phela abantu nxa bekhetha umuntu abakhetha umuntu ngokuthi ulolutho unothile bayakhethwa bayanga bayibabakhokhela abantu ngenxa ukuthi abantu bababone befanele ukuthi bakhokhele ngokunjalo imali yakhona yokuthi bayibhadala kunomination court nxa isiba yinkalakata yemali enjengayena le bazayithatha ngapi yona ikakhulu futhi i-foreign currency nale iyavela ngapi
umthethwandaba we-concord unikeze idale lephalamende ukuthi lihlaziye lolu daba liphume lesinqumo umhlaka 16 kuyona le inyanga kanhlangula ungeke edluli phansi kwalesi sinqumo ese-SI 144 abafisa ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe kuzamele bakhokhe inkulungwane ezingamachumi amabili zamadola emelika 20,000 United States dollars kuthi abafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende kuzamele bahlawule inkulungwane eyodwa yamadola emelika 1,000 US dollars abafisa ukuba ngamakansila bekhokha ikhulu lamadola emelika 100 US dollars. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Uzulu kanye lengcitshi ezicubungula ezombusazwe bayalisola inyathelo lezano PF elokupha umunye wabasungula leli bandla waba ngumkhokheli walo wakuqala umuyi umnumzana Ndabaningi Sithole inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe i-national hero ngemva kweminyaka engamashumi amabili lantathu watshonayo umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo
linsolo iphuma ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa ekhangelele ukuya eChipinge kusasa emcimbini wokunikeza uSithole inhlonipho le ngomsebenzi awenzayo wokulwela inkululeko yelizwe. Uhulumende ukhuphe umbiko esithi lokhu kwenzela ukuba uSithole njengeqhawe elakhohlakalayo embusweni wakuqala aphiwe inhlonipho yakhe ukuba lemuli yakhe inakekelwe nguhulumende. Kodwa ingcitshi kwezombusazwe ziyasola leli nyathelo zesithi kuyini okungabe kwenze ibandla lezanupf lacabanga ukumkhumbula uSithole sekule minyaka eminingi kangaka lokhu watshonayo. Ingcitshi yembali yeZimbabwe esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Revolutionary Council umnumzana Thengisani Ntungagwa uthi kusobala ukuba iZANUPF isidinga usekelo.
Ukubona kwami lokho ngathi mina njengokuba kwazi iZANUPF bayenzela kuphela ukuthi ingxenye yabantu abezigabeni seChipinge abesigabeni sesindawini bengaba ngabantu abangabona uidinje omuntu oqondileyo. Undabaningi kumele sinanzelele ukuthi waba ngupresident wezanu bona umongameli okhona kathesi bengakazi.
Lokhu kugcizelwe ngenye ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Bomo Sibanda yena othi uSithole kazange amukele nguhulumende weZimbabwe nalapho esaphila.
Sithole ngangimazi eyiliberator engumuntu olwela inkululeko yabantu. Lokhu ngizakugcwalisa ngokuthi ule plaza elalo eHarare alithatha walipha abantu ukuthi bahlale kulo. Uhulumende kamgabe waxotsha abantu kuleyo ndawo wathi abafanelanga bahlale khona. Kodwa uSithole esefile lelo plaza umgabe walithatha walipha abantu ukuthi bahlale khona. Umahluko wakhona ungabi lapho kusehlula khona. Izano kathesi idinga ukuthi isekelwe ngabantu isicabanga amaqhawe akudala ukuthi bawaphe izikhundla ngoba bafuna ukusekelwa.
Uhulumende encwadini ayilobe izolo uthi lokho akulani lezombusazwe. Okugcizelwe lilunga leZANUPF Central Committee umnumzana Mabutho Moyo yena othi lokhu kuveza ukuba uMnangagwa uzimisele kumananisa ilizwe.
Ayikuyinto enhle sibili yenziwa ngumongameli ukuthi akhumbule esingathi thina yiwo ama-pathfinders estruck seZimbabwe abayiwo abayiqalayo indaba ye-resistance against i-colonial regime. Obaba uNdangalingi Sithole ungakhangela ngomunye wabantu bokuqala abasukumayo esingathi ngama-early African nationalists nxa sikhangele i-struck for independence eZimbabwe. Ngakho-ke asobantu okumele bekhohlakale uma sithi sikhuluma ngembali yeZimbabwe.
USithole wathetshulwa yingwe ngomnyaka ka-1920 mhlaka 21 Ntulikazi abazali bakhe kungumnumzana James Thole owesipinge lonkosikazi Siyaphi Chuma onyama endlovu. Wabhubha ngomnyaka ka-2000 mhla ka-12 Mpalakazi. Wangena kwezombusazwe engumphathi sikhwama webandla le-National Democratic Party NDP njalo waba umgcini sihlalo webandla lezaphu. Wayengumfundisi webandla le-United Church of Zimbabwe UCZ efundele ukuba ngumfundisi kwele Melika. Kuthe ngesikhathi ibandla le-ZANU-PF libunjwa waba umkhokheli webandla leli wakuqala. Wasekhitshwa ngomnyaka ka-1975 ephuma ejele lapho ahlala khona okweminyaka elithumi ebotshelwa umzabalazo wokukhulula ilizwe embusweni wabahuquluzi abamhlophe. Ngimele isithu 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli Emerson Mnangagwa wethesa amazwe angentshonalanga bebamsana labamabandla aphikisayo umlando wokusebenzelana ukuphambanisa isimo somnotho welizwe osokubangele ukukhuphuka kwentengo yempahla lokudla elizweni. Ekhuluma emhlanganweni awenze labohlangothi lwabasakhulayo besifazane bebandla lakhe olwe Young Women for ED, iningi labo abazavota kwakuqala kukhetho lwalonyaka owenzelwe enkundleni yemucheke eMashingo, uMnangagwa uthe amazwe angentshonalanga akwenza lokhu ngenjongo yokungcolisa ibizo lakhe ukuba angatholi usekelo kukhetho ngokwenza konke okusemandleni awo okuyisa isisindo sedola leZimbabwe xa liqathaniswa leMelika, okubangela ukukhuphuka kwentengo yempahla lokudla ezitolo ukuze uZulu amsole engamvoteli.
Chiri bengwa nenyika dzokunze dzokubadokero saka vanenge vachida kuti imi mukatambura komukira hurumende voisa zvibvasikata zvavo vouya muno vomora vachimora imwi miromo yenyu yakanochena nedzara pasi navo.
Sikhuthaza abasakhulayo ukuthi bavote ngokuthula ngoba ibandla lethu selikhulile. Ngakho ke selingasafuni okodlame ngoba amabandla aphikisayo la noma bangaze benzeni thina sizanquba kuphela kukhetho, kutsho uMnangagwa. Kodwa ke umsekeli kanobhala obona ngezokhetho ebandleni eliphikisayo LCCC unkosikazi Eleni Shindekedenga uyawulandula umlandu owetheswa ibandla lakhe nguMnangagwa esithi okubulala ilizwe ikwehluleka kombuso weZANU-PF ekulandeleni imithetho yokulondoloza ukuthula lezomnotho welizwe kanye lenkohlakalo.
Amazwi kababa uMnangagwa amangalisa kakhulu ngoba nxa sikhangela yena nguye ongumongameli welizwe leZANU-PF iyo ebusayo, ende sikhangela njalo lokuthi uminister owefinance ngumthuli ende ngumuntu weZANU-PF ukhangelele RBZ lapha okuphuma khona imali ikhokhela yibo bona laba ababusayo abakuZANU-PF. So sesizazibuza ukuthi thina abantu njenge opposition kumbe abantu abamabhizimusi singena ngapi khona lapha, ngoba nxa ngesilungu kulento lokuthiwa yi-money supply bona yiba abakwenzayo. Ukhangele njalo njengelizwe indaba ze-trade, ukhangele ukuthi kule ndaba yegolide, indaba ye-lithium, konke ama-diamonds iba bayi-in-charge, and zimali eziphuma elizweni zona lezi yibo abayi-control imali zona lezi. So sesizazibuza ukuthi thina abantu nje singena ngaphi khona lapha. Iqiniso elikhona yikuthi laba abantu sebeyehlulekile ukulungisa i-economy yelizwe, sebedinga umuntu abangamgcoba udaka kumbe i-organization kumbe amabhizimusi ukuthi yibo abagcotshwa udaka ukuthi yibo abaphambanisayo. Kodwa iqiniso balazi, and njengabantu beZimbabwe iqiniso balazi, laba sebesesaba ukuthi 5 years zonke yena uMnangagwa eku-government engupresident uyehlulekile ukulungisisa umkhonomi welizwe, sesesaba ukuthi nxa sokulilanga lokhetho abantu sebezamjaja ngemisebenzi yakhe ngokwehluleka kwakhe. Ikhasekwesaba yikho asedinga khona umuntu angamgcoba udaka. Thina njenge-TCCC asingeni ndawo.
Loke bekungunkosikazi Ellen Shiriedenga, umsekeli kanobhala obona ngezokhetho ebandleni eliphikisayo LCCC. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abancedisa ukwahlulela ekuthonisisweni kwecala elethesa owake waba ngumongameli welemelika umnumzana Donald Trump esigabeni seFlorida. Abejuri bathi ukhanya kule cala kumele athonisiswe ngalo elokuba kule ngwalo zikahulumende zemfihlo ezitholakale alazo yena sowaphuma embusweni. Lokhu kumenza abe ngumkhokheli wemelika wakuqala ukuthonisiswa ngecala elinje embalini yaleli lizwe. Esephendula kulokhu, uTrump uthi lokhu eqina ngelokuthi umbuso kamongameli Joe Biden usebenzisa imithethwandaba kanye labohlangothi lwamapholisa awe-FBI ukumhlukuluza, njengoba esetshilo ukubana ufuna ukumncintisa kokhetho lomnyaka ozayo lokudinga umongameli welizwe. Abashayeli bezimota bakhala ngesimo esibi somgwaqo osuka koBulawayo usiya eNkayi, lapho abanye abathi bavame ukulaluka izimota zabo sezifile kumbe zaba sengozini ngesimo sokugugudeka kwalo umgwaqo. UNokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umgwaqo lo owakhiwa embusweni wabamhlophe ilizwe lingakatholi uzibuse ubikwa ongakaze ulungiswe kutsha okupheleleyo. Lumgwaqo ungamakhilomitha alikhulu lengxenye 150 kilometers, kodwa abachayeli kubathatha amahola adlula ayisithupha 6 hours ukuze bafike koBulawayo. Uphenyo lweStudio 7 lubone ihlekana labachayeli abakade befelwe izimota kulo umgwaqo okugoqela amabhasi athwala uZulu. Iningi labachayeli laba liveze ukuba lokhu kuyimvama njalo balakho ukulaluka kulo umgwaqo okwensuku ezithile lapho sebethe babasengozini ngokubi simo salumgwaqo olamatshe, umagodigodi, uthuli kanye lokunye okungalungelanga izimota. Umnumzana Bongani Nyoni odabuka emangweni weSilobela ukhala ngokuthi indleko ezilandela ukufa kwezimota lezo ziphezulu kakhulu.
Umgwaqo vele kasilawo sisi, heshi kube ngabe vele bayasincedisa or ma kumbe kungayenza nje bavele bagrade nje kube libhodi vele mabevule yethu indlela egangeni sibuze ukuthi vele siyasibolela sihambe egangeni vele kuvele kufana. Singi nje ngimile khona i-breakdown yokuhambiwele emagodini and iwisa ama-break pits iyabe ingasela ama-breaki siswisa ukulungisela umgwaqo kube right umgwaqo. Umgwaqo then ungaba right anje ayonke into i-right. Ngoba leyo imota le nxa ungahamba ngayokuza even 1 month iyabe isicomplaine into eziningi.
Amazwi akhe agcizelelwe ngomunye njalo umchayeli umnumzana Martin Ndlovu obesuka eGuwe esiya koBulawayo ofelwe yimota emangweni weTech Mine.
Amgwaqo usebenzi vele ungamana sile kususa ungabe lomgwaqo vese sihambele eganyeni lyafana namusa.
Umnumzana Zamani Mlotshwa yena odabuka eMbuma ubelaluke emavinkilini awenkayi ezama ukulungisisa ikhombi yakhe.
Into esijayele ukuba nazo yiyona le ama-problems emntu ezinjengabonjini endaweni njengoma ekuhambeni kwaphana nomgwaqo ngendlela omubi ngakhona.
Umnumzana Mehleli Sibanda yena odabuka esabelweni seChanke uthi lokhu kuvamile njalo kakubaphathi kuhle.
Sesifisa ukuthi ngabe ziyaphuma lati zihambe eHarare ngoba into esihlangana layo la kuzima lesi njengoba la ubona imoto yami nje kwapha isibulela insimbi eziningi khona. Mina vele umgwaqo lowu kusukela kubo 2002 vele ngahla ukubona suRoma. Ngikhala ukusebenza vele ngahle ngawubona umuvi azange ngawuthola umuhle. Hayi thina ngokubona kwethu ngani siyagubeka lapha enkayila. Lapha siyagubakala sibi.
Umphathi Ntambo obona ngesabelo lesi umnumzana Richard Moyo uthi izikhalo lezi uyazazi njalo sewazisa kwabohlangothi lwe-Transport and Infrastructural Development.
Yazenzamile ukukhuluma ngawo umgwaqo lo kakhulu lo minister kulo kuze abesele ukuthi ukhontrakt wonombono ukuthi kusayide angikwazi okwehlula ukuthi the 36 kilometers ana ikuyini. Yazi into okukhuluma ngayo sibili yayazi asibathi mzamo namhle ngo minister of state mzamo ukukhulumisana lo minister wemgwaqo ukuthi sifone ukuthi kuyazama ukuthi grade la ngoba ukuthi sithi simele lithara ithara yathatha 2 or 3 zikafika ekhaya but ngathezi ukuze khona bana nxakuzalo ukufakwa kwabana kubadala labana kuvakufakwa ithara but unkai rote grade ukuze ukuthi kukwazi ukuhambela.
Imizamo yokukhulumisana lo mnumzana Felix Mona, umqondisi wohlangothi lwe-transport and infrastructural development yehlule ngoba ebengasabeli umakhalekhukhwini wakhe. Ngomnyaka ophelileyo emgwaqweni munye kwabhubha owesifazana wemateme owayehelelwa lapho omongi besibhedlela senkaya babethathe isinqumo sokumgijimisela kobulawayo ukuyabelethiswa esibhedlela esikhulu esempilo Central Hospital. Lumama wehlelwa ingozi le ehamba ngeambulensi eyaphuma umgwaqo yakuwa wahle wafela khonapho. Sekwedlule iminyaka edlula engamashumi amane umgwaqo lo uzama ukulungiswa ubuye uchiyelwe endleleni kodwa uhulumende kunyanga ezimbili ezedluleyo ubike ukuba bazalungisa ingxenye yomgwaqo we-Beit Bridge Bulawayo Victoria Falls esigugudekile njalo bathembisa ukuba bazalungisa lo wekhwekhwe kusiya enkayi usiyathutshela elupane ukwenzela ukuphungula umango wezihambi. Omunye njalo abathembise ukulungisa ngowekaroyi equma ebhinga kusiya bamba e-Victoria Falls. Ngimele i-Studio 7 ngisenkayi nginguNokuthaba Dlamini.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Elizilaleleyo zindaba zolimi lesindebele ku-Studio 7 eye-Voice of America esakaza ise-Washington DC.
Kithi woza, woza, Friday, my darling. Woza, Friday,
Ku woza Friday kuliviki silomculi wengomaze Afropop uPatrick Joel. Welcome, Manyavi Mpofu. Yenage ucula ekobulawayo. Asizweni lapha ke ixoxa lomsakazi we Studio 7 u Ezra Jesus Banda.
Amanja. Abathi inkonzo ngumnyamo sindayo zanethe famaza shisayo. Abathi inkonzo ngumnyamo sindayo zanethe famaza shisayo. Ashisayo. Abathi inkonzo ngumnyamo sindayo zanethe
Siyawamukela, welcome Manyavi Mpofu, kuhlelo akusethulele imbali yakho.
Ubila uzalwe eGwanda esijawundeni, kuthi ngokudabuka ngidabuka le emagudini amnyama enkaya ezinyangeni ngaphansi kwanduna onkalakatha. Ubila ucula engumculi okhona lapha kobulawayo eCalanyon eCountry Park, ecula umculo obizwa ukuthi Afropop.
Satumbuya ngoluzo mama yathi provider ngojinza moya yakho yonke iphelele moyeni kwangu ngekhululu imsebenzi fulivale abangane babanga abantu bobuza bafuna ukubona
ezocula oqala semncane ubhila uloki ibambelele ku umculo
the age of 9 bengishaya kakhulu ama solo performances e bathroom endlini bebekwazi ukuthi ubhila ngangena e bathroom kaphumi ngoba yashaya 1 hour 4 minutes or 2 hours 4 minutes ekusho ukuthi umculo wami ngase ngiwususa ke lapha ngawuthatha ngahamba lawo enkonzweni. Enkonzweni kulapha ke umculo wami wafika wakhula wabamkhulu okunokumangalisayo ngoba ngaphiwa ithuba lokubana lami ngibhale izingoma ngaba yingxenye yeqembu okuthiwa imaculo enjabulo lapho abazayo bencindezela nje i-albhamu labo kungekudala.
Njengomuntu owacula kakhulu ingoma ngoma zokholo wabona kufanele ukuthi azame omunye umculo we-afropop pho wasebenza lobani bila
ngahlangana lomfowethu Mthembu Sibanda uvodlozi 16 is also a music producer and an artist wathi isitshengise ukuba nongabulani senze ibeat and we did a song called Mawulala and we did ulala ngoxolo lolindela eyakhe impumelelo sayenza i-EP that had 3 songs so ngathi nje ngama features zawo I started music professionally namhlanje ngiya announce ukubana iphepha ndaba mhla ka 10 June ziyakhala sikhale kube mnandi liyaphuma
yekela 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 yekela
Jola nabanje cabangeluba labathanda Lizofosele ukuba shade nabo lingabathandi
Umculo kaBhila uyatholakala ku YouTube, Facebook, Instagram, lamanye amakhasi ye social media kunye nakuma digital platforms Thenga phela Kusasa ke ukhipha idlalade lakhe anytime chisayo elithi Pephandaba
Pephandaba liyaphuma 10 June ziyakhala sikhale kube mnandi ngithi mina Bye Bye Manguka ngithandaza uzunginikeza amehlo moya hathi qumuqe tugecuce tususele sitha igama ngubhila iphepha ndaba 10 June liyaphuma asikhale ngithemba lizalithanda ngithemba lizali enjoya li album elikhuluma labantu ngiyabonga kakhulu
uPatriarch Joel welcome nyami mpofu uyaphonela uzulu idlade lakhe elichild chisayo uyiphela uBhila bese la uhlelo oza oza Friday phela sona mina ngini lonke igama lomngenzi Jesus bani
yekela 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 ngifunda ufunda uthandi futhi uthando malume kokalu yekela 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 yekela
Uthushadela wena uthushadela abazali bakho ulele nawe kodwa ngomcabango usekude ushade nali ntombi esemqondwe wakho engafuna ukuzwa ngisho lona igama lakho akufinyelela ukuthi khethile khethile shadile shadile ngekuzulu uzuyidalela inkathazo uzubophele intolo wena wamthembisa uthando luka Romeo lo Juliet lo Juliet ngihlala ngaye ngihlala ngathi lufanile shaka Manje sumlahla lika lumali nokuphala yekela
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 Nile themba lokubali ukholisile umculo ka Joel welcome amanyasi inkompofu ngedlalade lakhe alethulayo mhla ka 10 June lelimelele iphepha ndaba Lenga kohla ke ku live talk lamhlanje sikhangela isimo somnotho elizweni esiqhubeka sisiba sibi okwethusayo idola leZimbabwe lisiwa isisindo nxa liqathaniswa lelemelika okwenza intengo yempahla lokudla ikhuphuke okwamagama Kulabo ke abangafuna ukungena kulolu hlelo ole live talk lelo lakho ukuthumela imbiko ku studio 7 ukusithola ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ukulalela ku studio 7 lingasibamba kumagagasi athi 909 am 4930 13860 la ku 15460 kilohertz ku short wave siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uPresident Jeremiah Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.